siyabonga Chris Lojonga le jona njane makhaya yekudivana emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ka 10 ngohlangu la 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuthi mina nza vota namhla hayi mina soze ngivote ngoba bengingakwazi lokuthi vele ibizo lami ngathi siya vota ama elections okugcina. Ibizo lami ngalifica lingekho. Njoba nabeza wina, yisengicabanga ukuthi izano yiso isikhathi sokuthi izijengisele ebantwini bakobulawa ukuthi iyabasapota yini kumbe hayi.
Ukhetho lwalamhla lokudinga amalungu ayidalela ephalamende lwamabhayi elections luqhutshwe endaweni ezinhlanu kobulawayo eCholocho, eHarare, eHurungwe West lezinye.
Abantu bonke bezimbabwe abazembusi azweni nabama-human rights abantonto ukuthi sikwenza okusentenje fike sikhulekele idayida njengoba ka 14 ekwanisa amalanga angu-100 esiyifinakile.
Amabandla ezombusazwe lawokholo azahlangana ngesonto eHarare emkhosini wokukhulekela umnumzana iTai Zamara, yena oselenyanga ezintathu engazakali ukuthi ungaphi.
Abaphathi ntambo bamazwe abansundu baqale ukuhlangana ngesonto eJohannesburg kwele South Africa emhlanganweni wokwandulela owenkokheli zamazwe abo wenhlanganiso yomanyano we-African Union.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Ukhetho lwalamuhla olokudinga amalunga edalela ephalamende olwamabhayi elections luqhutshwe endaweni ezitshiyeneyo kobulawayo. Ezinye izakhamizi kungeze zenzela imisebenzi yayo, ezinye zesithi ziya kuyavota emini, ezinye njalo zesithi bezingakwazi lokuthi kulokhetho endaweni zazo. UNothando Spanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Indawo zokuvotela zivulwe ekuseni ngehola lesikhombisa, kodwa iningi kuZulu emzini emakhokhoba, empophoma kanye lephumula, lapho okwethekele intatheli zeStudio 7 belizenzela imisebenzi yalo engelani lokhetho. Emakhokhoba uZulu bechaye udwendwe esikha amanzi eStanley Hall engazihluphi ngokungena phakathi avote. Abanye bathi kuswelakala kwamabandla eMovement for Democratic Change kubakhuphe isifiso sokuyavota, kodwa abanye besithi kuhle bayevotela ibandla leZANU-PF mhlawumbe lingavuselela idolobho bathole imisebenzi. Ekhuluma esempophoma lapho okuncintisana khona bamnumzana uStrike Mkandla wezaphu, uJoseph Chuma owezanu-PF, uAndrea Banda oweTransform Zimbabwe, uSokhaya Mabhena weNational Constitutional Assembly kanye loTsibo Mkwena, uJoshua Mlambo loVusimuzi Mabikwa abazimele bodwa, umnumzana Melusi Chuma osakhulayo uthi yena obengakayivota emini yantambama kodwa ahlala labo bese behambile ngoba bayizwile inkuthazo.
Namhlanje tukuyavota. Kuzokuthiwa kumele siyovota, then maybe into zingatshintsha ma singavota. Endihlala labo abaningi bangikhona bahambile ukuyavota. Ma singakhangela kwamanje, so into zonke nje azihamba kahle. Kanti ndingabona bonke bagcwele abanamsebenzi.
Emakhokhoba eStanley Hall, iningi labantu belizithengisela impahla yabo, abesifazana besemzileni wokufolela amanzi okunatha. Abadinga ukuvotelwa lapha ngabamnumzana uChinga Dube owezanu PF, uJonathan Ndlovu wezaphu, uWilson Harry Ndlovu wemabambo okusile Don, labazimele bodwa uJoanne Ndlodlo, uSibangilizwe Msipha, loSehlelo Nkomo. Unkosikazi Virginia Spanda ubesemzileni wokukha amanzi, ethi laye uza kuyavota ntambama zokuyiwavala.
Ya, sasiregister Longbeck, sahamba ama-late hours. Andikuvela ngo-7. Labantwana beyerugcwala emgwaqweni so ngoba eyi siyatshontshelwa kakhulu ezindlini ngenxa yokuthi abantu abasebenzi. Into esizikhangelelezo ngezona.
Ephumula owayemeleli indawo engakaxotshwa ku-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tswangirai, umnumzana Albert Mhlanga ungene kukhetho ezimele encintisana labamnumzana uGodfrey Malaba wezanu-PF, uJackson Lunga we-NCA, uNtando Yenkosi we-Transform Zimbabwe, labanye abazimele bodwa uZakhele Mpofu, Mishek Ncube noMorrison Maluso. unkosikazi nomagugu Nkomo uthi yena ubengazi ukuthi kuvotwa lamhla kodwa lanxa esezwile akayi ukuyavota ngoba wahamba kukhetho oludluleyo wathola ibizo lakhe lingekho.
Ukuthi kuyavotwa namuhla bengakwazi, but ukuthi bekuzaba lamavoti bengikwazi ngoba sasibona amaphepha efakiwe ezihlahleni lemdulwini. Ukuthi mina ngizavota namhla, hayi mina ngisoze ngivote ngoba bengingakwazi lokuthi vele ibizo lami ngathi ngisiyavota ama-elections okugcina ibizo lami ngalifica lingekho. Njoba nabezawina sengicabanga ukuthi izano yiso isikhathi sokuthi izitshengisele ebantwini bakobulawayo ukuthi iyabasapota yini kumbe hhayi.
Ezinye indawo ezilokhetho yilobhengu lamagwegwe lapho okuncindisana khona uMayide Impala owezanu PF, uLenard Mhike owe-TZ, uCaspar Sibanda owezaphu, uJane Mbewe owe-Freedom Front Party, loNjabuliso Mguni ozimele yedwa. Eluveve uNtando yeNkosi Mlilo owezanu PF, uFanuel Chuma we-TZ, uMogeni Ntuli we-NCA, kanye labathathu abazimele bodwa, uMkhululi Nyathi, uWillias Dube, kanye loThembelihle Sibanda bayancintisana. Ukhetho lolu luyingxenye yalolu oluphathwa endaweni ezilithumi lasithupha elizweni lonke. Indawo zokuvotela zivale ngehola lesikhombisa khathesi ntambama, osokukhangelelwe ukuthi ukubala amavoti kudle kuqale lamhla. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, ngingunothando Sibanda.
Kunjalo nje eHarare, ukhetho luqhutshwe bebalutshwana abantu abavotayo iningi belisiqhubela imisebenzi yokuthengisa, kubika uMavis Gama.
Abatsha laba iningi labo abaphila ngokuthengisa belisiqhubela imisebenzi yalo lisenza angani veleka kula khetho. UNkosazana Thokozani Chuma wasekuwatsana uphila ngokuthengisa ezitaladeni edolobheni leHarare. Umathimuthi akazange azihluphe ukuyavota ngoba engasiboni isidingo.
Hayi mina hambanga ngoba ama-election vele kunini sivota kodwa abe ngeko free and fair, vele sebekhulumile ukuthi bona sebewine, so angiboni kule sizathu esokuthi ngivote.
UProsper Sikizo waseHighfields oleminyaka engamachumi amabili lantathu laye uphila ngokuthengisa amabhanana phakathi kwedolobha. Isizathu sokuthi engayivota lamhlanje uSikizo uthi ubone engalahlekelwa inzuzo lapho elindele ukuvota.
Nyakuhamba manxa imisebenzi ingazuzakala, nyakuhamba kuyavota kodwa manxa kungena msebenzi angihambi, ngiyabonga uzihlalela kodwa akule enye inkinga ngayenza. Ngiyabonga uzihlalela ngidinga izinto ezingaziphilisa.
Inhlanganiso eziphatheke kundaba zokhetho zithi akuba mangalisi ukungaphatheki kwabontanga ngobunengi kulolu khetho ngezizathu ezimbalwa ogoqela ukuswela ulwazi phezu kwalo. Ophethe uhlangothi lwezokucubungula enhlanganisweni ye-Election Resource Center, uMnumzana Colin Chibango, uthi lokhu yikho abahlezi bekutsho njengenhlanganiso ukuba abasakhulayo kumele bafundiswe ngokwaneleyo ngokuqakatheka kokuphatheka kukhetho.
Abontanga abaleminyaka eku-18 kufika ku-25 abakho interested ngezinto zokuvota, izinto zama-election, abakwazi ukuthi izekhi imeleleni, abatrust izekhi, abafuni ukuzwa njalo ngezinto zokuvota.
UMnumzana Nkanyiso Maqeda uthi unanzelele laye ukuba ontanga bengathakazeleli ukuphatheka kukhetho.
Olutsha kukhanya kabahamba ukuyabhalisa amabizo abo njalo kabazazi indawo zokuyabhalisa khona. Kuyasimangalisa kakhulu njalo kuyasidanisa ngoba abatsha i-future yelizwe isezandleni zabo. Kuyafisakala ukuthi kungani bona abatsha singazama ukudinga indlela zokubazisa, sibakhuthaze njalo ukuthi bahambe bayebhalisa ngoba ilizwe leli impumela yabo isezandleni zabo.
Lolu khetho lwalamhla luza ngemva kokuba abebandla eliphikisayo le-Movement for Democratic Change elikhokhelwa nguMnumzana Morgan Tsvangirai lixotshe amalungalo alitshumilane sebexabene bahlubuka kulelo bandla. Kuthele ZANU PF lalo lixotshe amalunga amabili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ukusenjalo uMnumzana Believe Gawule okhankasela uMnumzana Jonathan Moyo webandla leZANU PF oncintisa kukhetho lokudinga uzamela iCholocho North edalele ephalamende uthi ukhetho luqhubeke kuhle kulesi sigaba. Uphikile imbiko ethi kwezinye izigaba zeCholocho abantu bekufanele bevote bekhokhelwa induna yesigaba sabo kanye lesiphathamandla sebandla leZANU PF lokuthi omunye endaweni yezabagwadi uxotshiwe ngoba eloba amabizo alabo abavotileyo.
Ukhetho lokuhamba kuhle kakhulu, luqhubeka kuhle kakhulu, njalo luqhubeke kuhle kakhulu lekuseni abantu bebuya sile ngobuningi bawo kuma polling stations lapha. Njalo umsebenzi ukhanya uhambe kuhle kakhulu kulokuthula, njalo abantu belandela imithetho naleyo edinganala yenziwa iVAC futhi abantu bengabuyi begqoke iregalia, njalo abantu njalo kungabili ama-posters duzane nema-polling stations ona umthetho nalona olandelwayo weVAC onalala. Wakhanya abantu bewulandelile kakhulu silokumangalisayo ngokubona abantu. Njalo into engiyithabele kakhulu yukuthi nginanzele ukuthi kube lokuthula, njalo abantu bezihambela bekhululekile bengathunywa ngamuntu ukuthi bayevota, abantu bezikhululekele besiyazivotela nje bekuchelesile. Uba uthi nxa uhlangana nabantu bevela vota ubazwa nje bekhululekile, nje ubone ukuthi hayi ukhethe lokuthula njalo lokukhululekile.
Akuphambanisanga na izifundo njengokuthi lapho kuvotelwa khona emcetshwa primary school?
Ubona ngale abantwana ezikolweni lapha baqhubeke befunda, akuzange kumise ukufunda kwabantwana. Njalo ngibona ababalisi abaphathi bezikolo bebekulungise kuhle khonokho, ngoba ngibona kwezinye indawo abantwana bebefundela nje phandle kodwa izifundo ziqhubeka. Kujayelekile nje ukuthi abantwana bafundele phandle nje ezihlahleni nani nani ngaphansi kwezihlahla mthizi kwezihlahla, kusiya ngokuthi nxa mhlawumbe izindlu zabo indlu yabona leyo abayisebenzisayo yiye akuvotelwa khona. Akunama-complaints, akulani, kanye yonke into nje izihambela kuhle kumangalisayo.
Bekulo mbiko ophuma kwinhlanganiso ezizimeleyo njengalo we-Heal Zimbabwe ethi yona abantu kuthiwa bevote bengamaqenjana belandela indlela ibandla lakho elithi bevote ngayo belabagcina isihlalo babo le nduna.
Abantu bayakhuluma izinto lezi kodwa ke mina angikwazi khonoko ukuthi kuvelela ngaphi ukuthi kuthiwa kunabantu abahamba besiyamiswa ngabaphathi nakumbe nabazobhuka. Mina angihlangananga lakho, asikwazi thina epathini yethu khonoko. Nakukhona abakubonileyo, hhayi bengaza phambili bakutho ukuthi bakubone ngaphi. Njalo mina angikwazi epathini yethu asilakho, azange sicume muntu ukuthi akambe ekhokhela abantu besiyavota. Lokho ungabana ungabe nxa kungumuntu ozenzelayo okwekhanda lakhe, akungaba ngumuntu ozenzelayo okungekho okungaveli kuZANU-PF. Kodwa njalo kumangalisi ngoba kulabanye abavele babele njongo yokuthi bangcolise ukuthi uhlelo luhambe kuhle, babefike befuna ukuphuma le into ezathiwa ebambekayo abazathi beyikhulu beyisebenzise phambilini.
Umnumzana Believe Gawule okhankasela umnumzana Jonathan Moyo webandla leZANU-PF oncintisa ukhetho lokudinga ozamela iTsholotsho North edale lephalamende.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Amabandla ezombusazwe lawokholo achiyeneyo azahlangana ngesonto eHarare emkhosini wokukhulekela umnumzana Itayi Zamara, yena oselenyanga ezintathu engazakali ukuthi ungaphi. Umthandazo lo uza ngesikhathi umanyano we-European Union usola kakhulu uhulumende weZANU-PF ngokwehluleka ukudinga uZamara ngamandla. Umnumzana Zamara ubikwa edunjwe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende weZANU-PF. Sixhume umngane kaZamara umnumzana Charles Nyoni wachasisa okunengi ngomkhuleko wangesonto eHarare.
Ye, lo mhlangano nje umhlangano wombambanisi wabantu bonke beZimbabwe abazembusazwe nabama-human rights bamansonto ukuthi sikwenza okusonto nje sike sikhulekele o-Itayi Zamara, njengoba mhla ka-14 kwanisa amalanga angu-100 esiyisilakile.
Uzabe ungaphi umthandazo lo njalo likhangelela ukuthi kuze obani njalo abantu abanganani?
Uzabe usenzelwa eZimbabwe Grounds lowo mhlangano, njalo kunxuswe ama-civic organizations wonke aseZimbabwe kanye lama-embassy wonke aseZimbabwe lama-political parties abahlanganisela i-MDC, PMDCN, Renewal, bamaconic MKG bonke abamapolitical parties kanye lama-independent lamanshonto nje wonke alapha eZimbabwe kanye labahlabeleli ama-artist babe bekhona.
Amapholisa wona athini ngokunyamalala kukazamara liyeke likhulumisane lawo na?
Amapholisa wona ngokwawo kaco-operate ukuthi nje ancedise njengokuthi okwathiwa ngabezomthetho ukuthi basincedise ukumdinga bebe be-reporter after every 2 weeks. Ngifikisela ikhothi zepathise lokhu ngabakakwenzi njalo vele gabala ekini abayenzayo, so siphonge ubakhangela nje ukuthi bazafika nini kwezithuleni.
Umnumzana Charles Nyoni ngumngane kaItayi Tsamara sixoxela eseHarare.
Kustudio 7 Live Talk lamuhla sikhangela ukhetho lwama-by-elections oluqhutshwe lamhlanje ukuthi luhambe njani.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Nkurunziza wekwele Burundi wazise ukuthi ukhetho lokudinga umongameli soludluliselwe phambili ngemva kodlakela olulokhu luqonga lokutshengisela kwabantu besola inyathela lakhe lokufuna ukuncintisa okwehlandla lesithathu. Lolu khetho belumele lwenziwe mhlaka 26 kuyona le inyanga, ngakho soluza kwenziwa mhlaka 15 ngenyanga ezayo ngoNtulikazi.
Inhlanganiso eqondisa ezenguqu emhlabeni jikelele iFIFA ithi sizake imise uhlelo lokuncintisa ukuphiwa ithuba lokuthi umncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba we-2026 World Cup ngenxa yokuhlolisiswa kwalenhlanganiso ngabezomthetho ngamacala okufunjathiswa lokungethembeki. Lokho kubikwa emhlanganweni lentatheli zindaba kwele Russia lamhlanje.
Abaphathi ntambo bamazwe abensundu baqale ukuhlangana ngesonto eJohannesburg kwele South Africa emhlanganweni wokwandulela owenkokheli zamazwe abo wowenhlanganiso yomanyano we-African Union. Lanxa ziziningi indaba okuxoxwa ngazo kulo mbuthano, izizalwane zeZimbabwe zona zithi zifuna kuqakathekiswe ingxoxo ngodaba lwe-xenophobia, umbuso ohlonipha intando kaZulu, lokuthi omongameli bengavunyelwa ukubusa okwedlula iminyaka elithumi. UBenedict Mhlapho usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Umhlangano womanyano wezizwe zonke zezwekazi le-Afrika oye-African Union oqale ngesonto kwele South Africa uqhubekela phambili. Iningi emhlangano kulombuthano ekhokhelwa isiphathamandla zeZimbabwe njengoba umongameli Mugabe kunguye umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-African Union. Lomhlangano oqhutshwa phansi kwesihloko esikhuthaza ukuthuthukiswa kwabesifazane uqhutshwa ngesikhathi izwekazi le-Afrika libhekane lelihluphe esijeneyo ezibalisa izimpi emazweni afana le-South Sudan, ukuhlasela kwabomalocatsha emazweni afana le-Kenya, ukwalela esikhundleni zombuso kwabomongameli abafana loPierre Nkurunziza kwele Burundi, izenophobia kwele South Africa, imikhuhlane, ubuyanga kanye lokusilela kwemisebenzi e-Afrika jikelele. Inkokheli ze-African Union zithi zonke lezi ndaba kuxoxwa ngazo kulo umhlangano. Loba kunjalo, izalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa zithi kule ndaba esemqoka abafuna ziqakathekiswe. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Bongani Ncube uthi njengezizalwane zeZimbabwe kabathokozi ngendlela ababuswa ngayo.
Abantu bakithi bayafa besizama ukuya phesheya behamba ngey'kepe, abantu base-Afrika bayabulalana, kunezimpi, kunaboBoko Haram, kune-terrorism in Kenya. I think all those things zikhozwa ukuthi akula bukhokhela obuqotho e-Africa. We must go back, stop blaming inhlanzi ezibolile, kodwa sicheke ukuthi ifriji yethu.
Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Busani Bhalakwe uthi okunye kufanele kukhulunywe ngakho kulo mhlangano ngumkhuba wokusetshenziswa kwehlelo zikahulumende, amapholisa lamasosha kujeziswa labo abangavumelani lombuso okhona. Lokhu uthi ngumkhuba hatshi oseZimbabwe kuphela kodwa lakwamanye amazwe uzokazi le-Afrika.
Mangabe bengacebisana ngokuthi basithungamele hayi ukusibusa ngesilungu okuthiwa i-good political governance kungaba ngcono kakhulukazi. Yikho lapho kuqala khona phela ukwesaba abantu lokuhlonipha amalungelo abantu. Nxa kungenzakanga lokho, cha ayikho into engenzeka, kuyoqhubeka kunje nje belokhu bembambathana besona kusiya phambili.
Umnumzana Nkosini Juma yena uthi afuna ukukuzwa kulomhlangano yikuthi inhlanganiso ye-African Union iza kwenze njani ngomkhuba osuvamile kwe-Africa ukuthi umuntu angangena esihlalweni sokuba ngumongameli akasafuni kuphuma, kuthi-ke kungaba khona abathi abahambe abadlise imbuya ngoluthi. Uthi isibonelo semqoka kulolu daba yikunyamalala kwentatheli yeZimbabwe u-Itai Dzamara eyaduma kakhulu ngokukhuthaza umongameli Mugabe ukuthi akehle esihlalweni.
Bake bakhangelisise indaba leyo okuhlala ama-president ezikhundleni. Kungabi lo president o-violate constitution, president i-two terms yakhe siphelile. Efune futhi ukuthi amend constitution aqhubekele phambili.
Inkokheli zamazwe e-Afrika phansi kobukhokheli bukamongameli Robert Mugabe zikhangelelwe ukuquba owazi omhlangano mhlaka 14 lo-15 Nhlangula, lapho ezathatha khona izinqumo ngendaba zonke okukhulunywe ngazo kulomhlangano. Ngimele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Silifake ezandleni zika Chris Kande esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lenduna uMasuku owesigaba seMadopo. Ngiyalamukela kuhlelo. Ya, umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi kumi njani ngendaba zendlala khona ngapha?
Abantu abaningi abazuzanga indlala.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi baphila njani njengoba usithi abazuzanga lona?
Abanye kathesi baphila ngokuhamba kubo laba abazuzayo lokudla bekela ukudla bebancedisa ngalokhu langalokhu. Abantu abaningi bonyaka indlala ikhona, asikwazi ukuthi kungakwenziwa njani.
Ngokubona kwakho kukhona yini okungenziwa okufana lokuthi abantu balime okunye okungalimeka kungelazulu?
Kungelazulu amadamu ngawakho. Ama-regression anganceda abantu amadamu, kunziwa amadamu, abantu balime ama-regression. Akula into enganceda abantu ngoba izulu bathisa lisekho. Lithi kunaka luliyana lapho liyiqeline lapho liyiqeline lapho, akusafanani nakuqala.
Khona kokucela kwabaphezulu kwakusenziwa ekadeni akuncedini lezi nsuku?
Ya, abantu umntuma kufikwa basawazi. Sabantu abasuka basawazi. Kwakuthi ngesikhathi lesi kwa-Agasti baqalisa ukuzila konke yonke into ilungise. Ngu-Agasti, September, kulungiswe konke lokhu kubikwa. Kuyile egangeni lapha kula iy'hlahla ezomileyo. La malembu abugcwele amagangeni lapha kudotshwa, konke amaplastiki agcwele emagangeni lapha kudotshwa, kujishwa. Abantu abaningi abasakwenzi khonokho.
Wona amasiko engalandelwa kuhle kugidelwe izulu, libona ungani lingeza yini?
Babecela abantu kugidela izulu labatshumayeli labo babetshumayele ekuseni bavuke kwiseni kusatshumayela ucela izulu. Izulu liyacelwa phela, liyacelwa kuningazi
manje pho
yinto yokuqala ukucela izulu, yinto yokuqala ngumagasi kutimba ucela izulu.
Manje pho kathesi okubangela ukubana lingacelwa kuyini?
Lokho kakutshela kunzima kakhulu ukuthi ngucace ukuthi kuyini. Inhlonipho kayisekho, inhlonipho kayisekho umhlaba wonke, inhlonipho kayisekho umhlabeni.
Lingasitshela nje ngamafitshane ukuthi lithinda?
Ye, kanti kudala abadala babekwazi ukuhlonipha, babehlonipha, inhlonipho ikhona. Lo Nkulunkulu ubhala isintu ukuthi hlonipha, hlonipha. Kuhlonipha inkalakade, abantu abasela ndaba nomuntu sebesenza lezinto ezinhle ezingafanelanga kuNkulunkulu ukuthi zenziwe. Umhlaba usungcolile, awubona ukuthi umhlaba usungcolile, singasazwa umhlaba ungenzi phela. Sasihlonipha, kwakuhlonitshwa, umhlaba wawuhlonitshwa, lo muntu uyihlonitshwa, abantu ngasahloniphi.
abafana labo kansila kunye lalabo abadalele parliamente bayaliphathisa yini ngesikhathi lesesendlala?
Ye, hayi baphathisa.
Baphathisa ngani?
Bahamba bekhuluma lo DA, uDA etshela uminister abakhangela ukudla. Baphathisa, usho baphathisa. Njengoba lenhlanyelo baphathisa wonke fertilizer baphathisa, lokudla lwaso kule ndlala baphathisa. Ukuthi nanti ukubona njani khona ngapha?
Hayi,
laZimbabwe abantu abasode bafana nebheli ndlala. Leli khona ngapha ngaphezulu, lapho lalapho kubikwa njani?
Hayi, lathi siyezwa nje abanye ukuthi bayakhala besithi bona kungani kusetshenziswa ezombusazwe lapha kuthiwe nxa ungowebandlaleli asikuphukudla, asazi ukuthi likubona njani khona ngapha.
Hayi, ngapha ngajidasi kwenzi lokho. Angazi kwezinye izigaba kusenziwa. Phela isisi wafika ukuthi wena umbusa uyiliphi ibandla. Isisi. Umuntu wonke semhlabeni fanta sizukudla. Singalandela lokho ukuthi wena uyiliphi ibandla, wena uyiliphi ibandla. Abantu bangafa phela. Yiwa abantu bangalelo bandla, lelo bandla. Kodwa ngabantu bani, ngabantu benkosi bonke. Yikho sokukhangela ukuthi izinto.
Hayi, bekukuhle ukuxoxa lawe baba. Ungavaleli sabalalela.
Hayi, siyabonga.
Hayi, lathi sibonga.
Siyabonga kodwa inhlonipho fanti bekhona kakhulu inhlonipho. Sikhathi sedlule fanti sihlonitshwe.
Leyo ke yinduna uMasuku owesigaba seMatopo ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lelaye.
Sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email, Facebook lange-WhatsApp.
Siqale ngencwadi evela kumlaleli wethu othi basakaza bahla abathendekayo. Singakhuluma size sivuze amathe ngendaba zasekhaya eZimbabwe. Mina ngiyazi amasotsha ethunyelwa kwamanye amazwe ukuba bayolwa impi khona, hhayi ebantwini bendawo. Kanti kuyaliwa na ingabe i-5 Brigade isibuyile futhi yagcina ngalokho eyakwenza eBhalagwe, umsebenzi longo wamapholisa hathi amasotsha. Izikhulu zethu maziyeke ukuhlukumeza abantu, elokugcina bazosala bebusa izinyoni ngiqinisile. Obhalayo ngumtekala eKrugersdorp.
Ye, ngabona umlaleli lapho ukhuluma ngabathengisa izitaladeni, ama-vendors okwakuthiwa bazaxotshwa ngodlini. Omunye ke umlaleli wethu uthi, salibonani basakazi be-Studio 7, ngithanda ukulibonga ngomsebenzi eliwenzayo, ngithi qhubekani liye phambili. Igama lami ngumelusi Moyo eKhezi Wonyongolo.
UPatson Ndlovu oseGoli uthi yena niyenza umsebenzi omuhle bakithi, qhubekani kanjalo. Siyabonga Patson.
Umlaleli wethu Vusumuzi Sibanda yena uthi, salibonani Gibbs, singiyajabula ngomsebenzi wenu omuhle kangaka, qhubekelani phambili, thina sithwele nzima ngabahuquluzi la ekhaya, akusamanga kuhle ngezani isiPF isiyodwa sesibuyela emuva. Njalo ngithanda ukubingelela umfo wethu okobulawayo uWilson Mhlanga, lo mfo wethu oseGoli uThulani Sibanda, lo sisi osechiretsi uNavichi, labanye bonke abangaziyo. Ngiyabonga.
Siyabonga balaleli bethu abathandekayo, qhubekani lisithumela incwadi zenu, ingabe liyabulisa abangane kumbe lisazisa ngokwenzakalayo ezigabeni zenu. Isikhathi sesidliwe ngomangoye, kodwa singakehlukani, sikhangele ebezihamba phambili.
Ukhetho lwalamhla olokudinga amalunga edalela ephalamende olwama-by-elections luphathwe endaweni ezinhlanu kobulawayo.
Amabandla ezombusazwe lawokholo atshiyeneyo azahlangana ngesonto eHarare emkhosini wokukhulekela umnumzana iTai Tamara, yena oselenyanga ezintathu engaziwa ukuthi ungaphi.
Abaphathintambo bamazwe abensundu baqale ukuhlangana ngesonto eJohannesburg kwele South Africa emhlanganweni wokwandulela oyinkokheli zamazwe abo inhlanganiso yomanyano we-African Union.
Hayi, hlukane mthokazi omuhle olivalelisayo ngontungamelinkomo.
Lo sithandekile Mhlanga, sikhona pha eWashington DC.